abagande ukuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapolisa anqabile ukuthi abantu batshengisele, abantu ethi befuna ukutshengisela bekhumbula ucuku lwegukurawundi kuinto edlule ngeshiipetishini ku-high court. Kodwa-ke amapolisa phonguvuka njengezivunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu, njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igukurawundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission bethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s entumbane kwahamba njani, legukurawundi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapolisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into yegukurawundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isisise, ngoba abantu ababulala abantu mbuqazwe lokhu bekhona. Labo baba ophezishini, labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe, bekukhulumiswane umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Ukuthi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuthi amadonga abe lempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono, ngoba saphelwa sahlumukezwa, nanamhla abanye abantwana abalantshela ama-birth certificate. Ngazi ukuthi bathi bayabakuthathisa, bafika bakhuluma okuningi lalaba abathiwa ama-birth certificate kuvalwa amanga uzokuthiwa umuntu waphongufa kaba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabo emandebeleni
kanti abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kubanje baba gazi abantu abahlukumezwa igukurawundi, iningi yabo siphephela kunhlanganiso esingathi civil society.